siyakwamukela lokho ngoba into enhle kakhulu. I-US I think from ekuqaleni ivele yatsho ukuthi yona izimisele ukuthi itshintshe izinto ma kuyukuthi izinto sezitshintshile eZimbabwe. So bekusimangalisa kakhulu thina ukuthi abantu abaningi bebebhizi bethi i-US sokumele itshintshe ipolicy yabo ngoba bona sebekhipha umgabe bafake umnangagwa kodwa bengananzeleli ukuthi alukho utshintsho belukhona esingathi belu-substantive okungenza ukuthi i-US i-decide ukubana isingatshintsha ipolicy yayona eZimbabwe. Thina siyakwamukela lokhu ngoba kudala sikhalela ama-reform, kudala sikhala ngokuthi izinto azihambi ngendlela eZimbabwe. Kulabanye ababusa ngodli bekungaphandle komthetho, becindezela abantu. Ngakho-ke siyakwamukela ukuthi i-US ibhekani la ma ukuthi lizotshintsha indlela elenza ngayo izinto, liqala ukuba more democratic, lathi sizokhulula lawo ma-sanction elikhala ngawo. So siyakwamukela kakhulu lokuthi.
Kodwa wena ngokubona kwakho, ubona ungani uhulumende lo wehlukene yini lokamongameli Mugabe okokuthi bengayekethisa izijeziso lezo nxa sikhangela ilungelo loluntu lokungaphi amanye amabandla ithuba lokuthi aye emsakazweni kahulumende?
Well, masiya ngaseqinisweni, akukho mehluko omangalisayo. The only thing mina bengisekhaya nje ngomngcwabo kamongameli Tsvangirai, into engingayitsho engathi ngibone ehlukile kubana kusela amapholisa ezindleleni abahlukumeza abantu, bemisa abantu. Yiyo nje kuphela into engayibonayo. Kodwa uma silalela umongameli uMnangagwa makakhuluma ngendaba zokuthi ama-airways sizowavula after ama-election, akuncedi ngalutho lokhu ngoba ekuqaleni to start off with ama-reform akhulunywa e-America yiwona lawo ukuthi vulana ama-airways for ama-opposition parties, naye wonke umuntu nje, ukuthi le-level playing field. So angeke ukuthi ngizovula ama-airways after ama-election kusho ukuthini? Kusho ukuthi awuzimiselanga ukuthi vele uvula ama-airways right now ukuthi amanye amaqembu akwazi ukukhampeyina lawo. And izinto ezifana nalezo i-US ezibhekayo ibona ukubana vele akulatshintshe la ngoba those are part of the things ebesizilwisa.